Inkokheli yeBulawayo Vendors and Traders Association ithi sebesungule uhlelo lokucebisana ngendlela abangathuthukisa ukusebenza kwabo. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi walinhlanganiso, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Umhlangano lo siwuqoqe sikhangele abantu abaphathele endaweni zabantu abasebenza besiya phandle kwelizwe esithi ngesithiwa ngama-Municipal Computer Traders. Besibabuthi sisungule uhlelo lokukhankasa ukuthi silungise kumbe indlela abantu abasebenza ngayo nxa besiya phandle kwelizwe sesiyathenga impahla. Uhlelo lolu luzabashelwa eminyaka engxenye emibili, sikhulumisana nabezimbra, siqoqe umhlangano, sibonisana namakhanda amakhansil ukuthi kuyini esingakwenza lamanye ama-authorities nje athola aphatheka endaweni zokuthengisa chapha amazwi. Sikhangele futhi lamanye amazwi sizawuwalanda sikhala ukuthi sibone ukuthi kuyini esingakwazi ukuthi siguqule indlela yabantu abasebenza besiya phandle kwelizwe ibe ngcono, basebenze ngcono.
Ukhansila Rodney Jele omela uward 22 koBulawayo ukhuthaza abakulo umsebenzi ukuthi baphatheke emihlanganweni ebakhona phansi endaweni abakuzo ukuze izikhalazo zabo zizwakale.
Lapha lathi kade sibuyile lo outer member phamoyo ukuthi sizokuzwa ukuthi wona ama-informal sectors athini, bafuna siwayenzeleni lathi njengama-certifiers. So we acknowledge ukuthi bakhona, we acknowledge ukuthi informal sector yesibambe i-economy yeZimbabwe, yesibambe i-economy yakoBulawayo. So siyawuqakathekisa, baqakathekisa kakhulu, sifuna ukusebenza labo lathi yenze ukuthi sibancedise ngama-projects abafuna ukuthi bethi venture into wona, ikakhulu lathi njenge-local authority. Sikhangele indawo lapho kumele besebenzele khona, labo bekwanisa ukuthi beziphilise. So yikho lathi besibuyile ku-workshop leyo ukuthi sizokuzwa ama-concerns abo, sibone lathi ukuthi singabancedisa nje. So our plea lathi as ama-councillors ukuthi even lathi uma senza ama-community meetings ku-ground, ababe khona ama-vendors, ababe khona ama-informal sectors even in our meeting, so that we plan for our communities, we plan for our work.
Osebenza kwinhlanganiso ekhangela ngenkohlakalo e-Transparency International Zimbabwe, umnumzana Njabulo Moyo, uthi bayakunanzelela ukuthi omama bagcina bephatheka kwinkohlakalo bezama ukuphakamisa imuli zabo.
Siyananzelela kakhulu ukubana kulobugwelegwele okwenzakalayo obugoqela ukuthi omama bagcina sebesiba esimeni esinzima sokugcina besebenzisa imizimba ukuze bebhadale eminye imithelo efunakalayo. Lalapho betholakale belento abazithengisayo, bethengisela endaweni ezingekho emthethweni, kugcina sekusuba lobugwelegwele obuningi esikubiza sithi kakhulukazi ukudiza, bezama ukuthi bancedise imuli ukuthi sisukumele phezulu. Kodwa siyakhuthaza ukubana uhulumende kafake indlela kumbe kafake imithando ezancedisa ukuthi omama kakhulukazi batholakale bele ndlela ezilula ezokuthi bakwanise ukuhoda, ezilula kakhulu ukuthi bakwanise ukuthengisa, lo hulumende ethola inzuzo kulokhu ukuthengisa okwenzakalayo.
Inkosikazi Phelina Nleya ozisebenzayo uthi abanye babo bagcina bebanjwa ngamandla okubhadala ngocansi lapho bezama ukudlulisa impahla emingceleni.
Sile challenge enkulu kakhulu njengabomama abazisebenzayo, umsebenzi wezandla, umsebenzi wokuthi izinto kuhome sina futhi uthengisa. I-challenge esilayo ngokuthi uma ufika eboda abantu bezimbra abalamali, bafuna ukuyithola kithi, thina lathi sizama ukuthi sithole leyo mali. So i-challenge eyenzakalayo thina njengabomama, abanye bethu bagcina sebethengisa imizimba. Inkulu li-challenge njengabomama, indawo zokuthi sigeze, indawo zokuthola ukugeza, indawo zokutshintshela amaphepha azikho.
Omunye osebenzayo koBulawayo unkosikazi Gloria Shumba uthi ukudula kwezinto kuyabancindezela ekukhuliseni ibhizimusi.
Ukuthi ukuze sikwanise ukuthula i-cash back kuma-newsend i-transport ukuthi ngibiye nga-daily bag. Sometimes ziyafika sokusemini ama-products unyabe ngiwathwele like amatamatisi lama-potholes sokupinge ngamaqanda stuff ngade bengaphandle abasilungisele ilo i-bridge phandle liphele plus indawo yethu ye-vending solo is not yet legal and a small enterprise uyabule elifi capital at one transport yadula wona ukhayela uthi ngenxa yebhosi amatamati zaphela liyi-30 kuyasele kusebenza vela usahambelana. So abaningi bangikhona bethula bewile ngubusiness. Siyazi ukuthi ishadi ikhulunywa lapha futhi yabomama ukuthi they lack self-esteem. Khona lokho vele kunjalo, ngazi ukuthi kunga-addressa njani indawo yama-vendors ukuthi babonakala njengabantu.
uhlelo lwabebulawayo Vendors and Traders Association abalusungulayo bathi luzaba ngolweminyaka emibili bekhankasela ukuthuthukisa umsebenzi wabaphila ngokuthengisa ngokukhulumisana labakahulumende enhlangothini ezinjengeZimbabwe Revenue Authority kanye lababona ngokungena kwabantu elizweni abe-immigration. Ngimele iStudio 7 ngobobulawayo, ngingubathabile Masuku.